sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle zulu kandaba lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela ku studio 7 ngolesithathu mhla ka 21 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bathi lanxa besethuselwa ukungaphiwa ifolo lalinyanga ngenxa yokukhalala umsebenzi vemba phansi besithi vele ababuyeli nxa izikhalazo zabo zingalungisa isifama.
Kodwa eqinisweni ukwenza khonoku kakuyenzi ukuthi indiko ezikhona ezibhedlela zokusikelela unithi lokungabhadala amadokotela kuhlaphe kabazikhangelisile bazisihlelisise bazinike amakhwapha njalo benandelela ukuthi ukwethisela odokotela ngokuthi imali kayisoze yingeni kakho soze kuncede ukuthi odokotela babuyele emsebenzini.
Amazwi ukufuthelana ebandleni le-MGCT phakathi kukamnumzana Nelson Chamisa loNkosazana Thokozani Khupe sekucaphakele lakumalunga aleli bandla eSouth Africa.
Bayakhuluma kumaphephandaba, bayakhuluma nje kumedia, asikho isidingo sokuthi baze bakwenza umsindo, baze bayenze okunye okungathi bafuna ukuba lodlakela.
Amazwi kamnumzana Robert Mgabe awokuthi umbhuqazwe wegugurawundi waqala ngenxa yokufihla izikhali emaplazini okwenziwa libandla le-PF Zapu ngeminyaka yabo-1980 kusolwa ngabanengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi kababuyele emsebenzini kungelani lokwethuselwa nguhulumende othi abasoze bathole iholo labo nxa bengaqhubeka bengayi emsebenzini. Uhulumende wethule umbiko izolo ntambama othi sokumele iziphathamandla zikahulumende zivikele ugatsha lukahulumende olubona ngezeholo olwe-Salary Service Bureau ngalabo abakhalala umsebenzi ukuthi bangaphiwa iholo labo elenyanga yonale ngoba bengekho emsebenzini. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomongameli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Mxolisi Ngwenya othi yena abasoze babuyele emsebenzini lanxa besethuselwa.
Thina sithi nxa kuyikuthi yikho abade sebekucabangele ukuthi bakwenze, nabayenze kunjalo indaba yakhona yenale ngoba yiyo umsebenzi wabo wokuthi bethu odokotela bangasaphiwa imali zabo ngenxa yokuthi i-14 days sezidlulile bengekho emsebenzini. Kodwa eqinisweni ukwenza khonokho kakuyenzi ukuthi indiko ezikhona ezibhedlela zokusikelela unithi lokungabhadala amadokotela kuhlambe kabazikhangelisile bazisihlelisise bazinike amakhwapha njalo benandelela ukuthi ukwethisela odokotela ngokuthi imali kayisoze yingeni kakho soze kuncede ukuthi odokotela babuyele emsebenzini. Ngakho-ke sithi kibo, endaweni yokuthi beyethisela amadokotela kabalungise indaba esabatshela zona ukuthi yize zenza singakwanisi ukulapha izigulane.
So-ke singathi liyaqhubekela phambili alila ndaba lakho lokho abakutshoyo?
Hhayi, kasikho lapho, kabayenze bona because naze bethi bona lati imali yakhona kayisozindeni nxa izele kwintitshwana kambe siwa kuyanceda ngani? Uhulumende nguye owathembisa abantu ukuthi uzabanika impilakahle. Thina sizisebenzi nje ezithengiweyo ukuthi zibuye zizosebenzela abantu. Nxa yena uhulumende sizile ukubhadala izisebenzi futhi ukuthi seyehlulekile ukunika abantu impilakahle.
Alisoze likhulume labo like lizame ukuthi like lixakulule khonokho okwenzakalayo kumbe vele lani selisethi
nxa befuna ukukhuluma lathi kababuye ikhulume ikhona inamba zethu balazi bayakwanisa ukusifonela ibambane sihlangane sikhulume. Kodwa nxa kuyukuthi baqhubeke ngokwethisela, hhayi-ke kabaqhubeke kwesethisela bethathe lezi zimali zakhona ezivele ezingekho ngoba sine emsebenzini kasiyike ngalungisanga indaba zokuthi awulamithi njalo-ke abantu kabaholiswa imali efaneleyo okumele bezezisebenzi.
Alo ke ngudokotela Mxolisi Ngwenya umongameli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospitals Association ubexoxa icingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekwabulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Ukufuthelana ebandleni le-MDCT phakathi komkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa lomunye wabasekeli bakamongameli inkosazana Thokozani Khuphe sekuxaphakele lakumalunga aleli bandla kwele South Africa lapho okuthiwa khona sekumiswe umsebenzi umgcinisihlalo waleli bandla eSouth Africa. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ingabangcoze khona ebandleni le-MDCT ngodaba lokuthi ngubani osethethe isikhundla sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai phakathi kwamnumzana Nelson Chamisa lonkosazana Thokozani Khuphe isichaphakele kumalunga lenkokheli zaleli bandla kwele South Africa. Ukucwayisisa okwenziwe e-Studio 7 kuveza ukuthi phakathi kwenkokheli zaleli bandla kwele South Africa sekulokudonselana okukhulu phakathi kwalabo abasekela icele likankosazana Khuphe labasekela elikamnumzana Chamisa. Umbiko othole e-Studio 7 waqinisekiswa yilabo abangathandanga ukuvezwa ngoba bengelalungelo lokukhulumela leli bandla. Ukhombisa ukuthi inkokheli zaleli bandla sezivumelene ukususa esikhundleni okwesikhatshana umgcinisihlalo we-MDCT kwele South Africa umnumzana Chief Ndlovu lelunga le-National Executive Committee umnumzana Khalipani Phugeni ngenxa yokuthi basekela unkosazana Khuphe. Kodwa umnumzana Phugeni utshele i-Studio 7 ukuthi imizamo yokumisa okwesikhatshana yisenzo samandlwane esenziwa yilabo abaswele kokwenza ngoba yena lilungele idala laleli bandla.
Umbuzo wakho ngawuphendula kanje ngithi hhayi angikho suspended, akulanto enjalo. Ngabantu nje abathabe kakhulu nje abafuna ukukhuluma into yabo kodwa hhayi ayikho nje into enjalo.
Enkulumeni akayayiqhuba le Studio 7 ngenyanga ephelileyo umnumzana Phugeni wakubeka kwacaca ukuthi ngokomthetho wesisekelo sebandla lakhe unkosazana Thokozani Khuphe nguye okufanele athathe isihlalo sokukhokhela leli bandla athi umnumzana Chamisa. I-Studio 7 ikhulume lobona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla le-MDCT kwele South Africa umnumzana Thurston Ndlovu yena ongathandanga ukuphawula ngokuthi ababili laba sekuvunyelwene yini ukuthi bamiswe okwasikhatshana kumbe hatshi. Loba kunjalo umnumzana Ndlovu uvumile ukuthi kukhona ukudonselana kodwa wathi bona njengeviyo laleli bandla kwele South Africa basekela umnumzana Chamisa.
Yebo, liqiniso ukuthi kulabanye bethu abathanda ukungahambisani lathi le-MDCT, lemigomo le-MDCT, bayakhuluma kumaphephandaba, bayakhuluma nje kumedia. Asikho isidingo sokuthi baze bakwenza umsindo, baze bayenze okunye okungathi bafuna ukuba lodlakela.
Ukudabuka phakathi kwenkokheli zaleli bandla okukhanya qhubekela phambili sakulethe kudana kumalunga leli bandla labantu kazana abebefake ithemba labo lombuso okhululekileyo ebandleni le-MDCT. Isizalwane seZimbabwe unkosazana noMathemba Ndlovu wathi kuyadanisa ukuthi inkokheli ze-MDCT azikuboni ukuthi ngenxa yothando lwezikhundla sebegcithe ithemba leminyaka ngemva kokuthi bebaningi ababulawayo batshiselwa imizi. Abanye basala bezigoga ngenxa yokusekela imizamo yaleli bandla yokuletha inguquko eZimbabwe.
Mina into engiyibona isenzakala kwe-MDCT between uChamisa noKhuphe angiyiboni ukuthi iyasebenza. UChamisa bekumele ayekele uKhuphe athathe izintambo njengoba kade engu-vice wakuqala. Lokho sokusenzeka thina asikwazi ukuthi uhamba njani and asikubone ukuthi kuyinto enhle. Sesibona ngathi umundezela kwabantu besifazane kupolitiki.
Abaningi ke bathi kusobala ukuthi isiphetho sokudonselana kwamnumzana Chamisa lonkosazana Khuphe siyaphetha leli bandla selidabukene phakathi ngokusemthethweni. Okuyinto abathi izahliphawula obala ukuthi iphupho le-MDCT lokubusa ilizwe selihle ajabalala. Kodwa ke abanye bathi kabalahle imbeleko ngokufelwa njengoba iZANU-PF layo kukhanya izabe sidabukene phakathi laphakathi ngesikhathi kuyiwa ekhethweni. Melesiro 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Siyabonga Nhlapo. Lokhu sikudaba olufanayo amalunga ibandla leMDCT esigabeni semandebeleni asecele ukuba inkokheli yaleli bandla ingabakhetheli abantu abazamela kukhetho njalo lesi sikhalazo bebevele besifikisile la kumuyi obe ngumkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tswangirai engakatshoni uAnastasia Ndlovu siphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Amabandla ezombusazwe aseqalile ukulungiselela ukhetho lwalonyaka ngokukhetha inkokheli ezabamela kumakhansili ledale lephalamende ngokuqala ngokhetho lwama-primary elections ukuze baphumele abantu abayibo abazabamela ekhethweni. Iningi labantu likhala ngokuthi bakhona asebevele bakhetha ukuba kabaswake baya kuma-primary elections okuyinto esikhube iningi lisola indlela umanyano wamabandla oqhuba ngalo uhlelo lokukhetha inkokheli. Unkosazana Nakhumalo, umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT eLupane, uchaze ukuba udaba lwabo baluphanyeka kumuyi uTswangirai ngoba abafuni kuthathelwa izigaba zigcine zikhokhelwa ngabanye abantu abangaziwayo kulowo mango. Amalunga eMDCT asole udaba lokuthi isisekelo sombuso asisalandelwa ekukhetheni inkokheli okuzadala ingxabano lapho sokungene umuntu ongafunwa ngabantu abanye bagcine bengasavoteli ibandla. Umgcini sihlalo wesiqinti sika Ward 7 kobulawayo unkosazana Sikhumbuzo Mpofu uthe uma kusehlula ukuthi umnumzana Nelson Chamisa alandele isisekelo sebandla uzenelisa na ukulandela esesizwe. Isikhulumeli seMDCT unkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla alisoze lakhethela abantu inkokheli zokuya babambela kukhansili lasedale lephalamende ngoba njengebandla baphume lendlela ezalandelwa andubana umuntu amele ibandla kukhetho.
Hayi akula muntu ophathele ikandidate. Itemplate ithi khona yona. Ube sifiso sokuthi abe yikandidate kasabhulide i-CV. Kanti ku-CV yona leyo kumele asitshele ukuthi wena ebandleni lethu usukele ngaphi waya ngaphi ube ngaphi. Then sezacazulula ukuthi ama-senior yiwaphi ama-junior yiwaphi. So akula muntu ophokulethwa nje.
Loba nje uhlelo lokukhetha seluqalile bakhona abanye abangavumelani lohlelo lokubambana lamanye amabandla bethi kuzakwehlisa inani lamalunga ebandla edale lekhansilini ngoba imibono yamabandla ichiyene njalo kutsho ukuthi iminyaka yonke le bebesebenzela ize. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amazwi kamnumzana Robert Mugabe awukuthi umbhucazwe weGugurawundi waqala ngenxa yokufihla izikhali emaplazini okwenziwa libandla le-PF Zapu ngeminyaka yabo 1980 sekusolwe ngabanengi. Umgabe utshele intatheli zindaba ngeviki edluleyo ukuthi engasolwa lebandla leZANU-PF kudaba lweGugurawundi ngoba iZapu yiyo eyabangela ukuthi athumele amasotsha abulala abantu abacatshangelwa ukuthi bayedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokho ukukhuluma komuntu oselahlekelwa yimbono, umuntu olahlekelwa izingqondo. Umuntu ongasaboniyo lapha vela khona lapha yakhona, umuntu ongasazinaki imihlolo leyayikhulumayo uvele yena ngokwakhe uhlezi umgabe ekhuluma into ezilahlekileyo kakhulu ngokubana yena ngokwakhe nxa nga wayesitshe ekuqaleni wathi lokhu kungaphingi ngokubana kwakuyisikhathi sokuhlanya esitsho ngesilungu ukuthi it was madness kungathi ngumuntu oxolisayo nangu-ke kathesi usebuya sekhulile kangaka ekuthini yakhe isizwe ebuye evula amanxeba ethi izibra lezaphu yize zabangela ukuthi kube lombhuqashwe ngoba ngokufihla izikhali okutshengisela nje sobala ukuthi ukufihla izikhali eyizo izikhali lezi azithathayo ziyizikhali ezazifakwe yi-intelligence yakhe lalabo ababathumile ngalokho-ke lokhuyana kukliye nje into esegcekeni ukuthi ukufihlwa kwezikhali sokungabangela yini ukuthi kubhuqe abantu befe
umnumzana Robert Mugabe uthi yena wathumela amabutho ngenxa yezikhali ezazigqitsheliwe emapulazini ezapho uthini wena ngalokho
izikhali wazithatha wahlanyela-ke ama-dissident akhe awakhe yena yikho lokho kwabangela ukuthi khona abantu bebhuqe kangaka ngakho-ke lokho-ke liphutha lakhe umgabe lokhu besimngathi ngumuntu esimhlonipha ukuthi usekhulile kodwa lokhu kutshengisa ukuthi khona angabi ngumuntu nje uphonga ukutholakala ezihambele ezitaradini abantu baza kwenza okubi kakhulu phambi kobuso bakhe njalo kunye lanxa sehambile yena emhlabeni imuli yakhe le izathwala kaligadalala
amazwi kaMugabe la engaba etshengisa na ukuthi akula kuxolelana okuzenzakala elizweni
ukubona amazwi akhe yena uMugabe lawa namazwi amabi kabi ngalokho-ke udaba lwegugurawundi lolu ukuthi luphele lolu luzaphela lolu daba lwakhe udaba lwegugurawundi lolu ngemuva kokuthi kukhulunyiswana umlotha ngendlela eqondileyo yikho kuqakathekile ukuthi khona kubonakala ukuthi indlela leqondileyo engenziwa ukuthi igugurawundi udaba lwayo luphele okungaqeda ngembono yami mina yokuthi izabelo lezabelo esiqintini sonke serijini yonaleyi kumbe ngathi ilizwe lonke nje lezimbabwe kodwa-ke kakhulu ngikhangelele endaweni yemathebheleland lapho kwayikho kwabhuqwa khona abantu bafaka kabuhlungu kangaka kuyabe kudingakala yena uMugabe ngokwakhe kunje exolise kufunakale la yena lo hulumende okhona yena lo okhokhelwa Emmerson Mnangagwa ngabaxolise njalo kakuphume ikomiti yesabelweni sabantu abayibo abonelwayo abafayo laba abasala bephila kube le komiti ebekwayo bekhetha ikomiti yabo eyiyo ezahamba ixolisa ezakhamizini zonke endaweni lapho kwanyathela khona ijombo yegugurawundi abantu ekuxoliseni khona lapho ikomiti le ibe ngumlomo wokuxolisa ibe ngumlomo wesabelo kumbe abantu bemathevelelend
lo ke ngumnumzana Max Mgandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Esingakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba wedolobho le-New York ulahlele katshana isicelo sikamongameli Donald Trump oweMelika esokumisa icala aletheswa ngomunye untombazana othi wamanga wambamba okungelamvumo. UTrump wayecele ukuthoniswa ukumiswa kwecala lelo ukuthi athoniswe nxa eseqede ukuba ngumongameli kodwa umahluli weSupreme Court uJustice Jennifer Schetter uthi icala elethulwa nguSama Zevosa kumele lithoniswe. Amapholisa akwele Bermuda acwayisisa imbangela yokubulawa komunye ujaha odabuka kwele Melika owanyamalalayo isidumbu sakhe satholakala kuthane. Le balaleli iStudio 7 sisakaza sise Voice of America eWashington DC. Bom, 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 bom. Namhlanje siqhubeka ngendaba eziphathelane lobukhosi bamaNdebele sixoxa lomnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo omunye wabathiwa kumele abe yinkosi yamaNdebele. UKhumalo uqala ngokuchasisa ngokwenzakala lapho uhulumende angenela khona wamisa ukugcotshwa kukamnumzana Bulelani Khumalo.
Ye kukhanya kwahamba kanjalo babethwa mgcoba kodwa ngesisekelo sombuso basebona baka ujudge isisekelo sombuso asilakho lokho. Engikwaziyo ukuthi isisekelo sombuso sigoqela i-traditional leadership njalo lobukhosi bamaNdebele i-traditional leadership. Okwesibili ukuthi umbuso wamaNdebele okamzilikazi lolobhemula lomambo awuzange ube le constitution wawusekelwe ngamasiko abantu. Ngakho esikhuluma ngakho kathesi xa sikhuluma ngesisekelo sombuso sikhuluma ngesisekelo sombuso nxa sithangele ngokubusa nezombangazwe amaqembu ombangazwe lamaqembu ama-political party. Angazi ukuthi kuhambelana kanjani lokho kuzafanele ukuthi abomthetho bakukhangelisise bakucubungule bakuveze egcekeni ukuthi kunga iqiniso lakho limi kanjani. Kodwa ngokwazi kwami amaNdebele alelungelo lokuba lenkosi, amaNdebele alelungelo lokuthi babe lenkosi ekhethwe ngendlela eqondileyo njalo esintu samaNdebele. Ngakho ngesikhathi siyaphambili amaleyazi labomthetho bekucubungula ngethemba ukuthi kuzaphuma egcekeni ukuthi okufanele kube yikho khona yikuphi.
Ye sizwa kuthiwa wahambisa udaba lokuba umnumzana Bulelani Khumalo engagcotshwa emthethwandaba, kuliqiniso yini lo?
Angazi, mina ngiyafisa ukuphendulana lo mbuzo lo ongaphansi komthetho wakhathesi.
Kahle kahle omele abe yinkosi ngubani njengoba siyabona selibathathu abakuKhumalo?
Angazi ukuthi kathi sesasuka saba njani thina abantu besintwini ukuthi asizwisisi ukuthi ubuduna buyibuduna nje abufakwa etafuleni umuntu nje abe labo ezandleni zakhe. Akulula, kuyabangiswana, sikuthola insuku zonke, sikuthola iminyaka yonke xa kuke kwizinduna. Ngokufananayo abantu kabafanelanga bacabanga ukuthi ngemva kweminyaka engu-125 kumbe ngeminyaka kusukela ngo-1929 unyamande ekhothama kufanele kube lula ukuthi sikuvuselele ubukhosi. Le yiprocess, yinto esithethe isikhathi eside, abanye bethu abayiqalayo njalo bayisekela ukuthi ime isifika kade siyakuzwisisa ukuthi akusiyoto elula ukuthi ubukhosi buvuke. Ukubangisana kuba khona kodwa kakutsho ukuthi akusoze kuphutshe. Oqondileyo uzaphutsha ekucingeni ngoba kule mthetho ehambelana lakho, kule ndlela umuntu azelwe ngayo, kule ndlela abantu abakhethwa ngayo. Ngakho konke lokhuyana kuyakhangelwa, abadala sebakukhangela bakucubungula. Indlela into ngayidlula lobhemula, ngakho idlula lobhemula yona isikuphutshile. Ikuthi nje kulezinto eziningi ezenzakalayo abantu abangazaziyo ezenza ukuthi kuvalele idlula lobhemula ukuthi iphumele egcekeni kakhulu ukuthi sokumi kanjani. Ngoba mina ngokwami nje sengaphuma endlini kalobhemula ngingatsho mina ngokwami ukuthi ngifuna ukuba yinkosi, kodwa ngikhitshwa yindlu kalobhemula kwabikwa ngomunye owendlu kalobhemula emphakathini ebikela isizwe ukuthi sebephuthile leyo ndawo. Ngakho angilawo amandla ukuthi ngikhulumele laba abanye ababili, bafanele babe lapho ukuthi bazikhulumele. Mina ngokwami angiboni ukuthi okombango kungatsho ukuthi ubukhosi bamaNdebele sobuphelile, hatshi, ngoba into ngisendlini kalobhemula, endlini kalobhemula isendlini kaNyamande, and izwi kalobhemula likaNyamande sebekuphuthile lokho.
Manje ngokubona kwakho indaba le kuzamele ithathe siphi isibanga okwakathesi?
Okwendlu kalobhemula sebeqedile, angazi ukuthi kungabe siqhubeka siyaphambili sikhuluma ngakuphi kwakhona. Umbuzo wakho kungabe angiwuzwisisi kakahle.
Ngithoko ukuthi uhulumende laye usethe akukho emthethweni, sekuyathatha nyathelo bani? Seliyathatha nyathelo bani kathesi kusukusela
ngisise ukuthi uhulumende nxa esithi akukho emthethweni kutsho ukuthi uhulumende usengena engxoxweni labantu. Ngakho indaba leyo njengoba ngitshile ekuqaliseni izaxoxiswana ukuze sizwe ukuthi kathi uthi kakukho emthethweni ngaliphi, yiliphi isiko lamaNdebele eselifile eselisezwa ukuthi kungabi lenkosi into efunwa ngamaNdebele. Lokho bona ingani asinazi sikuthathe sikuqume kathesi ngoba sesifanele ukuthi sisebenzela uhulumende sicingisise ukuthi kathi pho kwino kungekho nxa kukhona tena kakukho njalo efisa ukuthi khona kube semthethweni wesisekelo sombuso kanti abantu bakhona ukuthi bakhulumisane lohulumende uhulumende akufake ku-constitution kube khona nxa kuwukuthi kakukho kodwa njengoba ngitshilo ngithe mina as far as i-traditional leadership is concerned the constitution yezimbabwe akula lutho oluthi lona ubukhosi abafanelanga bube khona.
Alo-ke ngumnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo ongomunye wabathiwa kumele abe yinkosi yamaNdebele ubexoxa le-Studio 7 ecingweni yakoBulawayo. Lingakhohlwa-ke kusasa ukulalela enye njalo ingqoqo ephezu kodaba lobukhosi bamaNdebele. Kusamamo umadlela sikhobokhobo sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Odokotela bathi lanxa sebesethuselwa ukungaphiwa iholo lalinyanga ngenxa yokukhalala umsebenzi bemba phansi besithi vele ababuyeli nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga. Ukufuthelana ibandleni le-MDCT phakathi kamnumzana Nelson Chamisa loNkosazana Thokozani Khuphe sekucaphakele lakumalunga aleli bandla eSouth Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past 7 ntambama.